So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 olwesibili mhla ka 28 kuNkwenkwezi 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lethula izibopho zalo ngemva komhlangano weCongress. Silengxoxo losandakhethwa kuba ngumsekeli kaMongameli uMnumzana Welshman Ncube.
Iphepha yethu ithi ukukhulunyiswa nalo akumelanga lo omunye laye omdlali webhora aphinde athi kuref kumele kutholakale wangaphandle.
Kodwa uNkosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MDCT uthi basacubungula ukuthi isinqumo somthethwandaba esokuthi uChamisa kakhethwanga ngokusemthethweni sifezwe njani.
Siyathi esibhizisakugrawundi sikhuluma labantu, abantu sebezwisisa, abantu sebebona lapha kwaphambaniseka khona ukuthi sasa kwaphambaniseka kumele ukuthi kulungisise. Yikho kathi sabantu besithi lokho sokwenzakele osokubiswe yikhothi kuzancedi ukuthi asilungisisenini izinto.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zithi zidabuke inhliziyo ngemfa kaMnumzana Dumiso Dabengwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC lithi lizimisele ukukhulumisana loMongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU PF ngodaba lokulungisisa ukuhlupheka kwabantu okubangelwa ikubhidlika komnotho welizwe. Kodwa leli bandla lithi ukuze inkulumo lezi ziphumelele kumele zikhokhelwe lilunga elizimeleyo, hathi uMongameli Mnangagwa. Lesi ngesinye sezinqumo eziphume emhlanganweni weCongress lapho abasekeli beMDC abakhethe khona uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi aqhubeke ebakhokhela labasekeli bakhe abathathu abakhethiweyo abathi uMnumzana Welshman Ncube, uMnumzana Tendai Biti loNkosazana Lynette Karenyi Kore. Inkulumo ezikhona okwamanje ziphakathi kwaMnumzana Mnangagwa lamabandla aphikisayo amancane kuphela. Kodwa iMDC kaChamisa ithi kudingakala inkulumo eziqotho eziphakathi kwayo loMnangagwa. Ithi inkulumo ezikhona lezi ngamadlwane. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabasekeli bakaChamisa abakhethwe emhlanganweni weGweru, uMnumzana Welshman Ncube, wachasisa okunengi ngalolu daba.
Kumele sikhulume lalabo abathi bawina, hlanganisa amakhanda sibonisane ukuthi indaba le-legitimacy singayilungisa njani. Siphinde sithi sikhangele ngenhlupho zabantu ukuthi okwakathesi selama-local authority omeya abangu-28 out of 32 ezweni ukuthi singasebenza njani through i-local government institutions elapho iparty elamandla khona ukuthi silungise inhlalakahle kaZulu using ama-local authority. Sisuke lapho sithi njenge-party singasebenza njani loZulu ukukhangela ezomnotho elizwe sincedisana labantu kuma-communities abo. Sanquma njalo ukuthi MDC yazalwa izisebenzi, kumele siqinise ubudlelwane lokusebenzelana lezisebenzi zeZimbabwe through i-labor ukwenzela ukuthi singaphumi kumama. Ngezinye ke lezi zinqumo zinenganyana sibili esizenzileyo kuCongress.
Uthi wena elizadinga ukukhulumisana lebandla leZANU PF libona ukuthi umumo okhona elizweni ungalungisiswa njani? Ubaba umnanga kwa yebo selike lazama ukukhulumisana laye kodwa ube khanya angani akakuthakazeleli lokho. Libona ngani uza jintsha yini?
Nxa kungantshintshanga amandla ukuthi babuswa njani asebantwini. Ebantwini lapha yikho kulamandla. Nxa abantu bengasiseki, abantu behlupheka. Bale mvumo ke ukuthi baphume ezindlini, baphume ema-factory, ema-office, baye ezidudi. Kuthi hayi, njengohulumende silaleleni. Ngoba lithi lisembusweni ukulungisa inhlalakahle
yini elizamlanda yini ubaba umnankagwa kumbe lizadinga umlamlankunzi
i-posting paper yethu ithi ukukhulunyiswana lokhu akumelanga lowo omunye laye ongumdlali webhora aphinde athi umref kumele kutholakale owangaphandle onguyo ozancedisa yikho ke esibona ngazani kumele kwenzakale.
Alo ke ngumnumzana Welshman Ncube ongomunye wabakhethiweyo ukuba umsekeli kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi ibandla le-MDC ligcibe umhlangano walo weCongress izolo umholi webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ugcizelele ukuthi ulungiselela umhlangano we-Extraordinary Congress kulandela isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi umnumzana Nelson Chamisa kakhethwanga ngemfanelo ukuthi akhokhele leli bandla kulandela ukubhubha kwaye ngumkhokheli walo umnumzana Morgan Richard Tsvangirai. Bekukhwezwe njalo olunye udaba lokumisa umhlangano weCongress kodwa umthethwandaba unqume ukuba udaba lolu alusoze luthethwe okwesiphangiphangi okubangele ukuthi iMDC yenelisa ukuqhubeka ngomhlangano wayo weCongress eGweru. Kodwa unkosazana Khuphe wethule umbiko ngempela vike sithi abasekeli bakhe bengethuswa iCongress yeMDC ngoba ngamadlwane nje kuphela. Umakhuphe uthi okwamanje kufanele kubuyelwe emuva kube nguye osabambe isikhundla somkhokheli we-MDCT ingakehlukani egoqela uChamisa abesebememezela umhlangano we-Extraordinary Congress kuthi ababekhona kuwo ngomnyaka ka-2014 ama-delegates kube yiwo akhetha umkhokheli omutsha njengesinqumo somthethwandaba. UKhuphe uqala ngokuchasisa ukuthi akusiqiniso ukuthi bandla lakhe alilasekelo olukhulu nxa liqathaniswa lele MDC ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa njengalokho okwaphuma kukhetho ngoba kwakulezi zizathu eziningi. Asizweni ke ingxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Into okumele ukuthi inazelele ukuthi ukhetho lungabuya luyadlula. Ukhetho olunye lolunye lulama situations akhe. Abantu babe bekhangela ukuthi ngcenye ngayihamba lapha kuzaba lobungqondo. And into okufanele inazelele ukuthi labana kwakungamabandla angu-7 angu-8. Sina sasiyiphathi eyi-1. So lokhu akumelanga ukuthi abantu bekukhangelele phansi. Sazama lathi lapho esazama khona. Phezu kokuthi sasitshaywa sifuna ukutshisela ezindlini. Sasingalayona idole lesikhalayini isenti. Bathatha yonke imali, bathatha yonke into. So uyabusithi kuyahamba njani khona lapho. Kati esipizi pasku ground sikhuluma labantu abantu sebezisisa abantu sebebona lapha kwaphambaniseka kona ukuthi lapha kwaphambaniseka kumele ukuthi kulungisise yikho kati abantu besithi lokho sokwenzakele osokubise yikhoti kuzancedi ukuthi asilungisiseni izinto ukwenzela ukuthi uma sesihamba phambili izinto ziyenze ngendlela eqondileyo hathi ukuthi abantu besebenza udlakeni
kuyahlala lokho kungamabandla amabili yini ngoba siyabona ukuthi ayisibo bonke abazaphenduka bethi sesisiya kumakhuphi.
Ibandla kayiso makhuphe MDCT mina ngakhethwa ukuthi ngibe khona lapha. So kathi sizalungisa ukuthi kube le-Extraordinary Congress abantu behambe bezikhethela upresident amamfunayo. Yikho ngithi mina ama-structures wonke ka-2014 ngilethemba lokuthi kathi sibalalele bonke bazabuya bezokuthi sigwagqabe ezikhethele abakhokheli kungala udlakela kungala kutshaywa kwabantu kungala kuthethiswa kwabantu kusemumeni omuhle okunye okumangalisayo ngokuthi nesikufuna yilu ikuthula esikufuna ukuthi izinto zenze ngendlela eqondileyo
kuthi ukuthi impahla lezi ezebandla eziseHarare lakobulawayo laso zonke nje ziyabe sezingezenu kuyamela liziphiwe ikho ekuza kwenzakala lokho
impahla vele zihle zingeze NDCT so lokho sokukhuluma eyikhothi kuyathi ukuthi impahla vele ukuthi ngeze NDCT so ama office yonke into ngoku NDCT yikho kumele sibe sesikusebenzisa kathesi siyenza unalo umsebenzi ngokuthi yikho kusemthethweni yikho kukhona
impahla nge-MDC mbe nge-MDCT
impahla zihle zingeze-MDCT kaso ezelinye ibandla ngeze-MDCT kamahhofisi unalawana yonke into ekhona ngeye-MDCT ayizanga yavela yaba ngelinye ibandla vele kuyabuyelwa lapho kwakukhona ngeye-MDCT yiyo esizayo amahhofisi unalana iMorgan Tsvangirai House yiyo siyabe siyisebenzisa yena liya wonke akwamanye ama-provinces yiyo siyabe sesiwasebenzisa engicela ukuthi ngikutshele abalaleli labantu abasilandelayo yikuthi ngicela ukuthi akube lokuthula senzenini izinto lapho kulokuthula khona silandele iconstitution yethu siyenze izinto ezisemthethweni sivume si-acknowledge i-court judgment lephumileyo silandele siyenze khona lokhu abasitele ukuthi kumele sikwenze sihambe ku-extraordinary congress siyekhethana abantu bekhethe umkhokheli abamfunayo ukuthi ngicela ukuthi kube lokuthula
Alo ke ngunkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli webandla leMDCT ube khuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo Umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa obhubhengo lwesine waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero uzabekwa ekhaya lakhe ngomgqibelo. NgoLwesihlanu kukhangelelwe ukwenziwa isikhumbuzo enkundleni yeWhite City Stadium. Kunjalo nje ukubhubha kukaDabengwa ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kuchiye inengi lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zidabukile inhliziyo zisithi zilahlekelwe liqhawe elikade liqotho. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone kwele Botswana.
Inengi labakhulumeli eStudio 7 phezu kwempilo kamuyi uDr. Dumiso Dabengwa bavumelene ukuthi kade eyindoda emqotho wayezinikele ukulwela iZimbabwe ekhululekileyo engela bandlululo. Umnumzana Sifa Sithuma, umgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ukulondolozwa kwamasiko esintu eyesibanye Cultural Society, uthi njengabantu besintwini bengaphandle kwelizwe badabukile kakhulu ngokutshona kukaDabengwa.
Lathi njengabantwana bakobulawayo beZimbabwe, sizwa silahlekelwe ubaba ngumuntu I think obehlonipha hlonishwa kakhulu hatshi kuphela esigabeni semathebeleleni but elizweni lonke ngobubanzi babo so njengenhlanganiso yeSpanye sithi our condolences sincere condolences to imuli yakobaba uDabengwa lo mama uMakhumalo
umnumzana Sten Ncube wayililunga lezaphu ngemva kwakazibuse uthi uDabengwa wajengisa ukuba inkokheli engathandabuzwa ngesikhathi sempi langemuva kwayo.
Ubaba uDabengwa wajengisela ukuba umkhokheli ohlonitshwa ngesikhathi sempi langemva kukazibusi. Noma wahlukunyezwa ngaphansi kombuso kaMgabe, kazange akhohle ukuthi yena umelene kwaze kwafika isikhathi sokuthi adlule emhlabeni.
Omunye osakhulayo osebenza eHaburoni uNkululeko Ndlovu uthi sekuyisikhathi sokuthi kuphume abanye abazafana loDabengwa ikakhulu ekukhulumeleni abantu abakuluhlu lwemaNdebeleni.
Ube indoda emadodeni sifunde okuningi okuqakathekileyo khathesi ukuthi kuphume abanye phakathi kwethu abafana lobaba uDabengwa beqhubeke ngalokhu akade ekumela.
UDabengwa ubhubhele kwele Kenya ngolwesine lweviki edluleyo esendleleni evela kwelatshwa kwele India. Uhulumende umnike inhlonipho yeqhawe lesizwe lokuba i-National Hero kodwa kasoke angcwatshwe emathuneni e-National Heroes eHarare ezabekwa emzini wakhe lapho adabuka khona emaphandleni entaba zinduna. NgingoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaburoni kwele Botswana.
Yeah.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lithi ukungasebenzisi ulwazi oluqotho yikho okubangele ukuthi otshekesha balumathise idalamede elidubuke labulala abantu abayisithoba munwembili emgodini wegolide emazowe ngesonto. Iphephandaba lobulembu be-internet leNewZimbabwe.com lithi inani labantwana bamakolitji abenza uma sihlalisane duze lamakolitji la bayabe belokhu liqansa. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli bethu abathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Nenjane balaleli abahlela phana, hayi mina nje into elokhu nje sakhala ngayo ngokudlula kweqhawe lethu. Umnumzane uba udawubekwa laphana, kodwa ke sithi umoya wakhe mawudale ngokuxolo nangokuthula. Kunye nomndeni sikhala kunye nabo, inkosi yephayo, inkosi yethathayo. Laphana nje ngicwalisana ngencwadi laphana kuJobe 14:1, laphana umuntu ozelwe ngesifazane imihla ke yemfishane. Ngibuye futhi laphana ku 11:17 laphana nje ezikaJobe nje. Ngibuhlungu nje ngihloniphana umoya okhuluma into.
Sicela ukuthi singafaka izindaba zethu lizidlale emoyeni, lidobhe lo lalo, lingadobhi abantu abajayelekileyo. Uma lidobhi, dobhani nabanye libone nani imbono yethu esiyabe silayo. Injalo sicela ukuwakwazi ukuthi abasekeli bakachamisa abayibaba abaphumileyo laba abakhethiwe ngobani, ngoba sangasazwa amabizo abo. Sabe simukwazi ukuthi kukhethwe uzibani nozibani, libaqambe ukuthi hayi kube uzibani ube waba yilokhu, uzibani ube waba yilokhu, kwenzela ukuthi zinathi sibe kwazi.
Salibonani ba, salibonani ba phathi bohlelo bo Studio 7. Igama lami ngusibusiso, ngizalwa eLibhani endaweni yaseSihlwane. Ungathi endamleni ngoba ngiphakathi naphakathi kwendawo. Okusenhlizweni yami mina, engithanda ukukuphawula nje namhlanje ikuhamba kukababa uDumiso Dabeni. Sibuhlungu enhlizweni zethu ngoba okunengi okungumlando wakhe kuyazisho khona, nowakwenzayo ekwenzela abantu ethi mhlawumbe ukhulula isizwe sakubo, wasebenza kanzima wehlula ukuthi afe ngaleso sikhathi, kodwa wayekuhlelile ukuthi engadele impilo yakhe asebenzele thina kumanje kulomhlaba esihleli kiyo, noma singahlelanga kahle, kodwa ke khona ngiyabonga kakhulu into owayenzayo ubaba uDumiso Dabeni. Umoya wakhe ngathi ungalala ngoxolo. Siyakuthanda baba Dabengwa. Ezinye izinto ngangizifunde through internet ngemsebenzi yakho, ngivule lapho okade ukhuluma khona ngemsebenzi yakho. Siyayibonga kakhulu, ize lalo basihleli phezu kombuso wethu ngekho mnandi, kodwa akusiyikho lokho wawukhangelela ukuthi kungenzeka, ngoba wakukhulula izwe kubacindezeli babelungu. Usithi thina siyisizwe esimnyama sihlale kahle, kodwa ke loba kungabanga njalo iyakho indima wayidlala baba uDabeni. Ngiyabonga.
Liyavuma balaleli, hayi lathi siyavuma balaleli abahle. Umbono wami ukuthi ngabe ihulumende iyacebiswa ifake idola lerand lebhula ikhiphe le imali ngoba le imali iyasibulala abantu abasebenzayo bonke ngoba inga iyawa izinto zikhwele abasebenzayo imali ingakhweli so mbona kuyabe kungcono ngabe kuyazwisiseka ekhulume lamazwe ale mali esebenzisweni imali yangikhona ngoba imali izinto zezikhwele kakhulu imali ayikhweli kuyafana nalo futhi le nsimu yakho encane uhlanyela umumbu ngamabele ugcina uqhelisa insimu kodwa isikali soyinhlanyelo lokusebenzisa i-10 kg uyabona ukuthi akusafithani lapho yikho kusibulalayo thina esisebenzayo shiwo abaningi bazadlala phansi ngoba imali ayisakwani lutho ayikwani shiwo ayikwani 10 kg 14 so nganxa uthenga i-50 70.
Lawo ke abengamazwi abalaleli bethu abathumele bona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi zona +1 202 465 0318. Umbukiso oyenziwa kanye ngomnyaka owenziwa othiwa wona yi-Zim Expo owenzelwe lonyaka edolobheni le-Chicago khonapha kwele-Melika ugqitshwe ngesonto. U-Gibbs Dube we-Studio 7 uxoxe labanye akade besembukisweni lo. Ake nisizwe ukuthi bamtsheleni ngokwenzakala embukisweni we-Zim Expo ojonge ukuhlanganisa osomabhizimusi njalo lokubumba ubungane phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele-Melika.
Kuyajabulisa ukubona abantu bakithi ekhaya abavela eZimbabwe behlangene kangaka bedlala inguquko enje. Ngibone ngani istandard sibili si very high for ama-team e-social angasolana competitive. Ngibone ngani nxa bengaqhuba bakhule babe yi-team engaba yi-team yebhola sibili ezizwayo. Ngiyabonga.
Wena ngosomabhizinisi so uthi ufika lapha ubone njani kodwa umbukiso lo?
Yazi ngijabulile kakhulu bengakhangelanga ukuthi uzahlangana le nto enje. Ngithe ngifika lapha mina bengivakatshile ngingalandanga exactly iZimbabwe Business Expo. But ngithe ngisizwa ngayo ngajabula kakhulu ukuthi ngifike ngesikhathi esi-right. Ngihlangane labantu abaningi kakhulu. Ngabona ukuthi abantu abalapha ngabana abantu abalemqondo abafuna ukuthi ngabe iZimbabwe yathuthuka. Balama-ideas amaningi kulama-business amaningi engiwabonileyo. Ngithabile ukuthi ngizuzile ama contacts ukuthi engxenye lami inqambuye lekhaya zake ngikhulume laba 102 bangcedise kuyami business ye pharmaceutical wholesaling and mbona baningi kakhulu abantu bakhona balama various and different business models abalawo enxa singawathatha sibancedi sibangenise ekhaya mbona ngani ungasinceda kakhulu.
Yeah, so nxa ukhangela kodwa ukuhlangana kwabo abantu sibili bezihlanganela nje ukhanya sibili into ethakazelelwa ngabana abantu abaningi so wena ubona ngani kodwa kuyanceda yini khona ukuthi bakwenze kuhlala kunjani?
Ngibona ngani kuyabanceda kakhulu ukuthi abantu abangapha abangekho ekhaya bahlangane bakhumbuzane ngalapho abavela khona babone ukuthi bengancedisa njani ukuthi kabakhohlwanga lanxa belapha bebuye ngemsebenzi abanye bebuye ndlela ezijiyeneyo kodwa kukhanya bayakhumbula lapho abavela khona. So kuyathokozisa ukubana amaZimbabweans ayayithanda iZimbabwe njalo bayifisela into enhle so yikho mbona bengani ba okubenza bahlangane ngizwe ngani nxa ngulalele injongo yangikhona ukubana ekugcineni bengahlanganisa imingqondo yabo ngamabhizinisi abalayo lama attributes abalawo bengancedisa eZimbabwe mbonani kuyabakuhle kakhulu and the atmosphere nje is very inhle kakhulu bakhanya abantu bayakholisa bathakazelana ukuthi bavele ezindaweni ezijiyeneyo kuma-states ajiyeneyo and sebehlangene bangamaZimbabweans and bayakhulisana.
Ye, so phosela ukugcina aba basibala
Ngithabile kakhulu ukuhlangana lomngane wami okuthiwa ngoGibbs Dube. Gibbs Dube, ngiyakubonga, phakamisa iflag yeZimbabwe kakhulu. Umsebenzi owenza ngiyawuthabela kakhulu.
Siyabonga kakhulu ke John Francis Pandi.
Mina ibizo lami nguVekezela Chitoro, ngivele eMperengwa. Ngilapha e-USA kade sile Zim Expo. Ende kusenzakala izinto eziningi. Izolo sibone abantu ntsokuntambama. Saba nabahlabeleli abavele eZimbabwe. Sesilo Jasik now. Lo Cindy Munyani. Abantu bathabile sibili. Uyakwazi libona umuntu ovele ekhaya sibili. Sebe sijayele ukuphonga ukukhalisa ingoma kumaradio nokuma-TV kodwa sibe sibabona live sibili. Behlabela sibili. Kube kuhle abantu bebabukela, bebona labo, bebona ukuthi amaZimbabweans bayasupporta lokhu abakwenzayo. And kathesi lapha sesibukele umdlalo, ibhora. AmaZimbabweans bayadlala inguqu. So base grounding. So sibukele siyababona bedlala sibili. So into enhle sibili etshengisela ukuthi lapho esivela khona eZimbabwe konke lokho kukhona kwenzakala noma singapha sikuchiye shothi abantu bathatha umkhuba wawenza eZimbabwe noma bengapha bayakwenza khonokho and kube kuhle sibili abantu behlangana senza izinto eziningi beshare bebonanisana izinto zonke ukuthi kuyahlatshelwa ekhaya lalapha babe bazohlabela ekhaya siyadlala imidlalo inguqu ikhona ngapha futhi ama-skills abuya lawo sibatshengisele ukuthi sure singamaZimbabweans.
Igama lami ngu-Feston kaJazz. Ngilapha ngokuthi sihlanganise ukuncedisa abantu basekhaya. Silakwenza ukuthengisayo lapha konke ezakuthola kuyahamba nje ukuyesiza abantu basekhaya. Libuye lapha kukhona ama-flag awaseZimbabwe, silawo ama-t-shirt, silawo ama-kepesi lapha. Abantu bethu basekhaya bafuna usizo lwethu thina esingapha. So konke esikwenzayo ngikuzama ukubona ukuthi uma singazama lathi kancane kancane ukuthi sisize labo abahluphekayo ekhaya sizabancedisa. And bakhona abathanda ezomculo, sinawo umculo lapha ukuthi uyenza lawo ukuthi la ukhumbule ekhaya. Kodwa nje ngokukhumbula kwakho ekhaya maybe lawo ungasiza nje abantu abayi-2 abayi-3.
Alabo-ke ngabanye abadabuka eZimbabwe behlala ngapha kwele Melika abaxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 kumbukiso walonyaka weZim Expo ogcitshwe ngesonto edolobheni leChicago. Ingoma kaLinton Kwesi Johnson isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa ekuseni ngo-6:30 kodwa lilakho njalo ukulalela ezinye indaba ntambama ngo-7:30. Igama lami ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo, mthwakazi omuhle.